umbona ngokuthwani kakhulu ngoba njalo kunjalo nje asoze kuze ukwabiwe konke ngendlela eqondileyo kuphele okunye kuzantshontshwa okunye kuzakwabiwa ngendlela zokwazana okunye kuzahamba ngendlela zamabandla kuyabandlululwana abanye ngamagovu bathatha okuningi akuyindawo lokho ngobana kulokungenela okukhulu kakhulu yilaba abathi bona ngabebandla elibusayo kwezinye indawo enanti ukudla kwabiwe ngukhansila nabosobhuku uyafica abantu bephonga ukuthutha nje besithi bona yibo omele babele abantu lokho kudla ngibona ukuthi bangaze bayifake imigoqo naleyo yokuthi kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu leli lizwe zaneleka lithelamthetho lapha yilo kusemahlangeni bangakhuluma kodwa ekugcineni abantu laba vele bazenzela umathanda ngabalandaba lokuthi uba nothe abalandihloni futhi
umanyano United Nations uthi indlala leyo yenziwa yikuwa kwamandla emali eZimbabwe kanye lokoma okwe-drought yiyo yini imbangela lani eliyibonayo
ukoma lokho kukhona kwatshaya abantu abaningi azange kuvele kuvunwe lutho kodwa-ke kubezenzithi nanxa kunjalo kade yena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwele isikhathi sendlala engathi kudala ogogo lababa bamkhulu babekwase amabele agejule esibayeni abe ngumnqantsha kwenzela ukuthi kunxa sekule ndlala lanxa kwakungathi kumunyu kodwa kwakudleka kula muntu wayengafa ngendlala kade yena uhulumende wayengathi nxa ebona kusoma ukuthi adingele abantu ukudla kufake eziphaleni kwehluleka khona lokhu okuwisa uhlonzi lwemali yeZimbabwe kuyini vele angithi layo imali lalokuthi imali ichithwa njani isetshenziswa njani kwenziwa nguye uhulumende uhulumende wathatha imali wayibeka eceleni wathatha lokhu kungamaphepha okungathandwanga abantu amabhondi laye angakusebenzisiyo wathi kokusebenzayo ngakho lokhu alokuyimali akula muntu okufunayo la uhulumende kakufuni isamaso nje singelamsebenzi lakukengezelela khona lokhu ngoba kakusebenzi laba lokudla kabafuni ukuthi abantu bathenge ngakho xa uthenga ngakho kuthenga inqumbi inqumbi zokuyimali kwakhona ye uwoma ngiyavuma lanxa kodwa kwakumele kwenqatshweni ukuthi kanti nxa njengoba kome kangaka abantu ukudla kuzavela ngakho okwemali vele akikomali khona lokhu kade abantu bakhuluma ukuthi kakungene imali elohlonzi engaba lirand kumbe iusa ezahlala isikhathi eside ingawanga uhlonzi lwayo manje lo hulumende inxa yokuthi ufuna ukuzithalisa yena labantu bakhe uyakwala khona ukuqinisa igama eli kakusebenzi
ikusasa ikhanya injani kuyathembisa yini emasimini lesivuno somnyaka ozayo
hayi kakuthembisi sandekile alikani indaba eziningi lingaze line kuyalinywa ngani xa kuthiwa kulinywa ngenkazi akula nkabi engadonza ikhuphi ngathiwa ngetrekitha akula mafutha abantu ngemali zokuthi lawo matrekitha bathi-ke imali zakhona kazikho abantu basebunzimeni inkasa enkangalela esibhekene layo lingaze lina izulu asozokulimeke okuya ngathi